So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesethulela indaba ngolimilo esishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 25 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni lamuhla evela emhlanganweni weUnited Nations. Abanye besola ubukhulu bequla ahambelalo.
IZimbabwe siyakwazi ukuthi is a democracy, a so kingdom or monarchy, ukuthi umuntu you declare yourself or ukuthi lokhu ngowegazi, so yimi induna or inkosi yelizwe leli. Hayi.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ucunula abanye abathi uyaziqhenya ukuba ibandla lakhe alilangatsha.
La yena uChamisa wesaba ukuthi bazomncintisa, bangamncintisa wesaba ukuthi bazomenza lokhu abamenza khona ngesikhathi encintisana noDouglas Monzoro. Ngoba siyazi
abanye sebephila impilo elukhuni kulandela ukuthengisa izindlu lemota zabo bebhadaliswa ngabathi bayabaphathisa ukuya kwele Bhilithane ukuyadinga umsebenzi.
Vele ungavele uze umuntu esetibhadala 10,000 wena ohlutha hayi le yibhekile uza kubhadaliswa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe i-driver elama-shift doing well anti lapha la uzama ukukunceda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni lamuhla evela emhlanganweni weUnited Nations, abanye besola iqula ahambelalo. Umnangagwa uhlangane lenye inkokheli yamazwe omhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika, ngoba enye inkokheli yamazwe angentshonalanga ibikwa ibingafuni ukuhlangana laye ngoba engakhethwanga ngokusemthethweni kukhetho olusanda kwedlula. Ahlangane labo babalisa umongameli Filipe Nyusi wele Mozambique, owe Angola njalo engumgcini isihlalo weSADC umnumzana Joao Lourenco Lohage Geingob wale Namibia. Abanye abakade bekuqula likamongameli Mnangagwa abaziwa ukuthi bahambe ukuyakwenzani. Iqula leli ligoqela abomnumzana Frederick Shaba, Mthuli Ncube, Paul Mavima, George Jaramba, Nick Mangwana labanye. Abanye njalo ngabasola amalanga umongameli Mnangagwa ahlale ngawo kusukela ngolwesithathu lwangeviki edluleyo. Iphephandaba le-Herald lithi uhambo lukaMnangagwa luphumelele kakhulu ngoba ixoxisane labo somabhizimusi bakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula zombusazwe umnumzana Tim Moringai olilunga njalo lebandla le-CCC.
IZimbabwe siyakwazi ukuthi is a democracy, a so kingdom or monarchy, ukuthi umuntu you declare yourself or ukuthi lokhu ngowegazi, so yimi induna or inkosi yelizwe leli. Hayi, abantu bayalo ukuvotela yena lowo baba, and then ukuhamba kwabo e-United Nations equla lona lelo bebezihambela nje as representatives zezanu-PF, ngoba siyakwazi ukuthi i-SADC, EU, AU, lamanye amazwe lokhu bekhulu uma ukuthi kumele uhlalwe phansi ukukhulume ngokuthi indaba ye-elections angayenziwanga kahle eZimbabwe ihamba kuhle. Yes, siyakwazi ukuthi abantu bebebuye lapha besithi baya ku-United Nations begcwele palm endizemchineni akade beyilonile from one company ethiwa yi-Comulax. Kuthiwa izimali eziphuma khonapho is probably $1 million per day ukuthi indizamchina yona leyo ibuye lo baba umnanga akwela qula lakhe. So okwakathesi singakhangela njengabantu beZimbabwe sibambane njengabantu abanye okwakukhulunywa ngubaba uDr. Nkomo uChipo Chiteta owakanyongono ukuthi hayi iZimbabwe is one people, sonke kumele sibambane sibone ukuthi abantu laba baqamba amanga all the time uzezwa sebe sola ama western countries but hayi lokhu vela abayenzi ngama anti imperialist ACCC isetshenziswa njenge regime change konke kungamanga but ukhangela izikhwama zabo zigcwele ama US dollar icurrency yeZimbabwe iUS dollar khonapho bona abakhulumi mase sibuza khonoko mabe sithi bona look east policy iyasebenza kanti indaba kokungasetshenziswa ama ruble Russia lama yuan China ama rupi but bakhuluma ngokuthi western countries are bad
ngokubona kwakho abantu kade bemele behambe kuqulaleli ubona bengabantu abengajaziphi zikahulumende njalo ubona ngani bebengaphathisa ngandlela ziphi kulalabo abasizwayo ukuthi bahambile
i-meeting le United Nations ubaba uMnangagwa could have sent an emissary onjengo-foreign minister o-ambassador orepresentayo ilizwe leZimbabwe ukuthi amkhulumele i-speech sona esakhe ukuthi babe le-engagement bakhulume ukuthi izinto kumele zihambe kuhle in the near future ngoba siyakwazi ukuthi iZimbabwe is very important in Southern Africa in terms of the geographical positioning silabantu abafundileyo and kodwa we have an abundance of unemployment but amanye ama statistics akhuluma nge 90% okungela msebenzi so it's very wise ukuthi balete the technocrats abazakhuluma ngokulungisa ilizwe lethu sizezwa sebekhuluma sebefike ekhaya ukuthi hayi ama sanctions are wrong what but into ekhona is ukuthi abantu laba abakhuluma inqondo niso sibona ngequlelo elibuyile eUnited Nations ukuthi vele bebezosebenzisa izimali zegazi labantu beZimbabwe blood sweat and tears kodwa bangaphenduka ekhaya sebekhala sebesithi hey west is wrong lock la lock so hayi kumele silungise our affairs in Zimbabwe and sizacela lati ukuthi omakhelwane bethu oAngola oZambia Botswana South Africa sizuba bo Ramaphosa la ngathi yathinta indaba yangkhona sezuba bombeke ekhuluma ngakho
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla lesi ube khuluma icingweni le Studio 7 engapha kwele Melika eOhio Umkhokheli webandla le-CCC ophakathi kokuxoxisana labalandeli bakhe umnumzana Nelson Chamisa uthi uphakathi kokukhulumisana labasekeli bakhe elizweni jikelele uthi ukungabi lengatsha zebandla kubangele ukuthi ibandla le-ZANU-PF lehluleke ukungenisa impehla. Ibandla le-CCC lenelise ukuvimba ibandla le-ZANU-PF ukuthi lithole inani lamalunga edalele parliamente angenelisa ukuguqula isekelo sombuso welizwe i-2/3 majority lanxa lingela lezongatsha ama-structures. Uchamisa uthi ukungabi lengatsha lezi kubangele ukuthi ibandla le-ZANU-PF lizithole libhekane lebandla elingacaci isimo salo. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane uthi sokumele ibandla le-CCC lenze umhlangano we-Congress kukhethwe inkokheli ngoba lokhu kungabangela ukuthi linganqobi kukhetho oluzayo lingaqhubekayo lingelangatsha.
Uchamisa ukuthi athi yena abayi kuya ku-Congress yokukhetha ubukhokheli ngoba esithi wesaba ukuthi kuzongena impehla ebandleni lakhe kubonisa ke sobala ukuthi oChamisa laba abayisibo abafuna ukuthi bakhulule abantu obabuse ngentando yeningi oChamisa babusa lokhana esingathi thina ngokuthi ngontando kayiphikiswa uChamisa ungontando kayiphikiswa so uyesaba ukuthi kungayiwa kukhethwe ingatsha ezibusayo phakathi kwebandla lakhe la yena uChamisa uyesaba ukuthi bazomncintisa bangamncintisa uyesaba ukuthi bazomenza lokhana bamenza khona ngesikhathi encintisana loDouglas Monzora ngoba siyazi ukuthi uChamisa last time beze beye ku-Congress waviwa waliwa ngu-Douglas Monzolo yiyo nje into elokhu isekhanda lakhe wesaba ukuthi kuzenzakala into enjalo kodwa thina akusimangazi lokhu ngoba siyazi nje ukuthi uChamisa vele ayikho indaba yakhe usesesaba nje ukuthi uyazi ukuthi vele sokuphelile ngaye ubukhokheli bakhe phakathi kwebandla lakhe vele sobuza hlangana le mpikisano enye ayesaba ukuhlangana nayo manje so siyazi nje ukuthi wena uphelile ngoChamisa
abanye bathi ukungabi lengatsha kumba ama structures kungaba kungenye yembangela yokuthi ibandla lingayenzi kahle kukhetho ukubona njani wena
vele uChamisa ukuthi adliwe kuma election kwakuvele kusobala sasikubonile kudala thina abanye ukuthi hayi uzadliwa ngoba ingatsha lezi eze party nxa ungalazo kwehluleka ukuthi ube nabantu abakubhekele ibandla lakho kuzo zonke indawo siyakwazi ukuthi uChamisa azange afake abantu ababekhangela ukhetho kuzo zonke indawo siyazi ukuthi ama polling stations ayemaningi and yena akafakanga abantu kuyo yonke indawo so wenza bafaka kanjani so siyakwazi ke lokhu ukuthi kuyibo kwenza ukuthi adliwe ngoba we vele engakulungiselanga lelo khetho izantofu yayililungele ukhetho yayila abantu kuzo zonke indawo uChamisa wayengelakho konke lokhu uChamisa usebonise sobala abantu baseZimbabwe ukuthi hayi yena uzibhekele yena kuphela akabhekanga ukuthi yena akhulule abantu beZimbabwe kulokhu abakuzwayo ngenxa yama-sanctions la enzelwa abantu baseZimbabwe uChamisa okwakhe nje ukuthi yena athathe imali afake esikhwameni abantu besale belokhu belethemba becabanga ukuthi uzatshintsha uhulumente kangeke atshintshe lutho uChamisa siyawubona ukuthi njengoba kunje vele yena uChamisa kangeke abuyele emuva athi uya hlolisisa ukuthi abone ukuthi wadliwa kanjani ngoba engenazo ingatsha ezizabika ukuthi kule constituency kwahamba kanje kule iward kwahamba kanje ngoba ubenganazo impawu ingatsha zonke kulezo ndawo so sokusitsho-ke ukuthi khona kwakuvele kubhaliwe nje abantu bengakuboni kodwa kubhaliwe nje emdulini ukuthi uChamisa uzadliwa ngoba engakulungiselanga lolu khetho
lo-ke ngumnumzana Walter Sununguli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Ukugudeka kwezomnotho sokubangele ukuthi iningi lezalwane zeZimbabwe ziphume elizweni ngobuningi zisiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanyamazwe. Iningi lazo zilubhekisa kwelebhilithane ukuyasebenza kwezempilakahle ziqatshwa ngabameli babaqatshi ama-recruitment agencies okuzosebenza kwezempilakahle zikhangela ogogo labokhulu lalabo abehluleka ukuzinakekela. Kodwa ezinye izizalwane zizithola sezibhekane lobunzima ngemva kokuthengisa impahla ebalisa indlu lemota ukuze zithole itikiti lokuya khonale njalo lokubhadalela indleko zokuthi ziyeqatshwa. Intatheli ezindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwelebhilitane.
Iningi labafuna ukuya phetheya selilahlekelwe izimali ezisebekayo ziqilwa izigelekeqe lezi ezithi zimele abaqhathi bagcine bengahambanga kumbe bengahamba bangatholi umsebenzi. Abanye bathengisa impahla yabo enjengezindlu imota lokunye bebhadala abameli babaqhathi laba. Ubongincube wathengisa konke lakho ethenjiswa ukuhanjiswa eBrithani ekupheleni ngomnyaka ophelileyo ukhala ezimathonzi.
From December eloke excuse after excuse vele udlale ngathi kakhulu kakhulu. Isikhathi esichithile ama documents aza expire yazi nini yazi masingahlala phansi sikhulume nje indaba zika Caroline zinde kakhulu.
Omunye odlwe imali laye uzama ukuye eBrithani nguJane Phiri owakhuluma lonunu wayesithi umele abaqhathi.
Ngaqala ngikhuluma lonunu unono wasesithi yena uzongitholela umsebenzi so ngimtholele ama documents ami wonke and then ngibeke le mali engange 3000 pounds and then ngakwenza lokho ngaqeda ukubhadala imali wathi yonke into izoba ready in 3 weeks and then ngokuya kwesikhathi ifoni kanoni yayingasangeni ngihlale nithembisa ukuthi uzobhadala next week from April uze uzofika manje.
Studio 7 ixhumane lonunu osehlala eBrithani okuthiwa umele abaqhathi yena uthi cha kasange adle imali yomuntu. Uthi wayesithi uyancedisa ngokulayela abafuna uncedo njalo yena wazibuyela yedwa kulelo.
I used to apply, I got 4 offers ngazikhethela mina engangifuna ukuhamba ngayo and ngithe sengikhethile I did refer nga refer, but ukuthi kwahamba njani sebephanana imali, I was not there, I was not part of it, and I'm sure bayakwazi laba. I've never met them, I've never seen them. Ngizange ngacela even 1 rand. Mina nganyithi ngiyasiza
unkosikazi Caroline okwele South Africa walile ukupha isibongo sakhe, kodwa uvumile kuStudio 7 ukuthi ngempela waqamba amanga ukuthi le nkampani ehambisa abantu eBrithani njalo uthembise ukubisela imali zabantu azidlayo.
Yayingekho i-agents.
Wapamanise.
Sasi ngapamanise kwakulo muntu, umuntu wakhona wathi unama COS. Wasesithi khona abantu babhadala, but umuntu wakhona kushuthi wayengasenawo. Namanje my brother ngimfonele sen. Ngathi khona mina bengigula seriously ill. Bengidumba umzimba wonke nje situkele ne-BP. Anginamali okwamanje. I can even send you my bank details. Anginamali, ngisayidinga imali yakho.
Kukanti lalabo ababuya kwele Brithani ngama certificate of sponsorship bazithola bephethwe njengezigqili, bethathelwa ingxenye yeholo labo, kumbe bengaselamsebenzi sebedubeka ezitaladini. Unkosikazi Khanyisi Yodube ngomunye ongaselamsebenzi.
Besithi singasebenza ama-hours amaningi, umqhatshi uyasehlisela ireyithi yeholo, kodwa ma sisebenza ama-hours amalutshwane ube sikhwezela ireyithi yeholo. So ngibona ngani bekulesi menemene, asazi kumbe singancedakala ngoba ha sihlukumezekile. Ngoba ma sihola imali engayeneliyo asenelisi ukubhadala indleko zerenti kuthi lathi siphile.
Umnumzana Sibusiso Ncube we-Castle Care no-Richard Brithani uxwayisa useZimbabwe ukuthi bangathathwa ludumo njalo bangavumi ukubhadala ukuya kwele Brithani ngoba ngomahala.
Sesizwile ngabantu bekhaya abathengisele ilokhu zem ama-certificate bayabuya khona la bezingasela ama-shift sebexalisa ukufona around, ngicela i-shift, ngicela i-shift. Kanti umuntu ebhadala ama-10,000 vele ungavele uze umuntu esithi bhadala 10,000 wena ngiohlutha hayi le yifeki le uza kubhadalisa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe i-driver elama-shift doing well anti lapha la uzama ukukunceda and la ubuya lapho ukuthi uzosebenza umenzele imali uphinde umbhadale 10,000 ohle ukucabange kuhle khona lokhu.
Uhulumende kwale Brithani wavumela abaqhathi laba ukuthi bangabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nxa kulo msebenzi phansi kohlelo olwe certificate of sponsorship abavumela ukusebenza kwezempilakahle kulolo lizwe. Ugatha lwendaba zasekhaya kwale Brithani home office yalile ukhuluma leStudio 7 kodwa abathe abaqilwa kumbe abahlukunyezwa ngabaqhathi kumele basebenze umthetho bacebe obephula umthetho. Ngimele Studio 7 ngapha eLondon igama lami Ezra Jesus Bani.
Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefake ilanga langomhlaka 11 ngenyanga ezwayo ekaLwezi ukuthi kwenziwe ukhetho esigabeni seGood West la kuma kansili amane lapho okulabancintisa ababencintisa ababhubhayo enkayi kusile vungu lezwimba. Iphephandaba lobulembe leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi induna yeChimanimani uTimothy Musha useguqule isinqumo sakhe abesiphe esokuthi kuhlawulwe amalunga ebandla le-CCC amabili ahlawule imbuzi ezintathu ngenxa yokuthi bavotela ibandla le-CCC kukhetho olusanda kwedlula. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi uWinford Nyoni obehlala elokitshini leMahatshula ufele emzini wentombi yakhe. Unyoni uthiwe yedwa intombi yakhe isiya emsebenzini yathi phenduka yamthola esebhubhile engutsheni. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 injani siyaphila kakhulu nangikhala ngalo ndoda lo esadiki lo man of the mission lo ndoda lo kahle kahle angazi ukuthi ubefuna ama-results ebenjani nokuthi abantu bebe-expect ukuthi kuwine bani kuphume bani. Uyabona sho ukuthi wonke la mazwe la akhona alama-opposition party, opposition party ingadliwa sho ukuthi kumele bayale phela yinto abayichasisayo besadiki kusho ukuthi noma ufana i-South Africa, Mozambique, Zambia konke uma kungawini i-opposition party kungawini lokhu manje i-ruling party kumele bayale bethi winanga akwenza ukuthi into phela bayichasisayo le abakhuluma into straight bengangumuni la
ukuthi umnotheli isithuthukile mina asizwe ngaye kumele sizwe ngabantu sebezikhulumela not yena ukuthi asuke lapha bayitshela picture emhlanganeni ukhuluma into engasiyo kumele sizwe ngabantu sebekhuluma besuke emazweni abagcwele kuwo besiza la sebezosebenza ama-industries evuliwe la so ilizwe selile mali yalo yikho ukuze sibone ukuthi amnotheli nesizwe ngaye khuluma isatshela abantu khuluma into engasiyo akusikho lokho akukhulumayo kahlekahle bathathe ilizwe leli njengebhizinisi labo jasfaye bevula ama-passport office indawo zonke lezi bavulele ukuthi abantu bethathe ama-passport baphume bayedinga imali babuye lapho bazothiya imali amabhoda bathiya imali ama-airport bazobhatala i-school fees edurayo babhatalele ezibhedlela bebhatale imibhedha bebhatale ama-ambulance bebhatale yonke into akula nto angabhatalayo lapha elizweni yonke into esiyimali libhizinisi labo nje lokhu berobha abantu kuthiwa elizwe wathiwa disendat yonke lento leyo kungahlonipha abantu abafuni futhi lokuthi abantu bakhulume kufana ukuthi kuzwe bona yona into abayikhuluma ayiye right kuphela after 5 years beligama election besuka betshela abantu ukuthi bawinile konke lokho kungahlonipha abantu kodwa-ke ngicabanga ukuthi abantu bazagcina bekubona ukuthi kumele bekulungise ngoba kuzalungiswa ngabantu ngoba manje kuyacaca ukuthi khona abantu abakakuboni ukuthi kumele bekulungise abantu baza kulungisa ngoba iproblem esibhekane layo le ngiyabonga ukukhuluma ngomasenga ngilapho kobulawa iphumi lomadebuti
njani balaleli be-studio 7 ofela iqinisa lokukhulumayo hhayi umuntu thethe incube uvunyelwe nje ukuphupha noma kusemini umuntu uyaphupha noma kusebusuku uyaphupha noma engaze iphuphe ezulwini nje hhayi uvunyelwe mpela umuntu ukuphupha yilungelo lakhe lokuphupha umuntu ma wena ungathi umnankago la oyekhona e-amerika kukhona ukuphathekayo ozobuya ozoza nakho awushaye phansi kwasho unquthule ayikho into ezobuya nomnankago ebembekayo khona manje seze kwaba wesi ngokudla ama-elections umuntu owinile azithatha wafaka angathi nguye owinile ngokwaqhwaga hhayi ushaye phansi phethincubo ushaye phansi ma kuyukuthi vele wena uhamba nezanu ubona ngathi umnankago akukhona ozozanakho hhayi hhayi cabanga kahle baba hhayi ukuba ukuthi ingcwethi yezepolitiki hhayi akubonisi lokho kubonisa nje njengomntwana okugrade 1 ma ngabe wenza kanjalo akubonisi umnankago angeke aze nanix asibheje noma nginganayo imiliyoni noma yona le bhiliyoni elihlala lithinga ngayo abantu mina ngithi ngakunika yona ayikho njeothi into ezobuya nomnankagwa kuzoba nalo ubaba lo abathi nguchabango lo baba uyishaya inxa zombili uyishaya imuve ishaya phambili lo baba ungathi nje la umi khona nje akuqedakala ukuthi kade ume kuphi ngoba ngaso sokho isikhathi ugxeka nje abe-CCC ngaso sokho isikhathi ugxeka uChamisa kodwa ngeke uze umuzwe ekhuluma ngama-election into ama-election ahambanga kahle ama-election benomkhonyovu phakathi nabantu baye-CCC baboshwa abantu be-CCC bagcwele emajele akakuthi vulokho wakusitshela wathi ye amakhosi avumanga amakhosi iwaphi la amakhosi angavumanga ngoba lento yabuya yalungiswa kahle ngoba nina ichabango nguwo ohambe phambili ufuna ukuthi kungangeni ukuthi uthola indlela yokugxeka hhayi wena baba hhayi urongo wena
siyabingela studio 7 siyabonga ngomsebenzi sibingela balaleli kuyadumaza kakhulu ukuzwa abantu bezanu besakhuluma futhi beyikhulumela izanu ngani bakhulumele into ebonakalayo iminyaka engaka besehluleka ujoseph juma bakhuluma nje kwasemsebenzini hhayi ukuthi bakhulumetha amazimbabwe azaba nethemba lokuthi izanu p f government yabo lo mnankagwa upresident wabo ikhona into abazoyenza beyenzela amazimbabweni ayikho 40 years is too much ukuthi ngabe labo sibe namahloni okukhulumela nje izanu konke sithembisa unyoni bathembisa abantu yesizovula amakampani bobulawayo ayikho into ezoyenzwa izanu ezilong ezibesabamba ukukhetho ngenkani esabamba amazimbabweni ngenkani ukuthi yithi siyasiphethe bethembe amapholisa bethembe amakhoti bethembe yonke into nje abayithembile laba lezekhi yabo abantu bezanu ngoba amazimbabweni asisibe abafakayo kwezokhetho ukuthi ngabe kuthiwa bathi babusa nje bavotelwe kodwa okusalayo ingane yezimbabwe izohlala ihluphekile as long as izanu p f ingazange iphume embusweni into engakhulula amazimbabweni i-free and fair election khetha omthandayo bayi-TCC ibadlile bephuma abantu bezanu ngoba vele ngeke nge-free and fair bethi badle i-TCC abantu bezanu ngayiphi ikhampeyini
ngiyalibingelela abasakazi nabalaleli kumsakazi we-studio 7 ngifuna nje ukuthi ngiphikise ugawule lo. Ezugawule umuntu omdala mpela kodwa ukukhuluma akakwazi, akakwazi ugawule ukukhuluma. Uthi bathi ukhetho aluhambanga kahle bavumelane ukungena laphana. Laphana gawule ngicela ukuphendula bavumela ukuthi bakuyangise wena ngoba wena wawuzitshela ukuthi uzobusila izwi wedwa. Uzitshela ukuthi uzasuthi ye uthathe ama-MPs ufake ama-MPs konke idoti yonke kobulawayo emathebeleland north. Kanti ke bayenza kahle bafaka larobha ku-presidential ikakhulu. Yikho lapho elarobha khona lerobha uChamisa wena gawule okhuluma yimi uThulani Ndlovu kunduna usikhobokhobo.
Siyabonga Studio 7, siyabonga Studio 7. Cela u-president wethu Emerson Mnangagwa njengoba ekhona ngapho eNew York khona ngapho akasichazele ukuthi wabonile yini ama-pothole khona ngapho eNew York. Asitshele njalo ukuthi uke weza yini kunuka ama-sewage khona ngapho. Akangeki yini yena nxa ebona amanye amazwe emahle kakhulu izimota zihamba zithelele. Ngapha eZimbabwe sithwele nzima, amanzi ayahamba, amanzi akhona akaze ebuye abuye nuka. Abantu baseZimbabwe kuphela akaze ugeze uzasala unuka kuphela isiwage kuphela ngamanzi angkhona. Uwanathe ubuye ubulawa yisisu futhi njalo. Even nanxa umuntu egadini ndizamthina ehamba nje phezulu ngezaso unuka isiwage usukwazi ukuyosudlula eZimbabwe. Akangeki yini yena amazona lawo angapha ephucukile, sihlamba amazwe aphucukile. Lele lethu okweza lingaphucuki kuyini? Athi yinxa yezalo PF. Yena ukuphela kukwanisayo ukuthi kuphela afaka amapholisa ebegijimisa abantu ethatha izimali ebantwini esenzalo esenzalo. Sithwele nzima ngamapholisa, sithwele nzima langezalo PF. Indlala vele isitshaya nje, sithwele nzima amagetsi ayahamba. Ngapho wayethi ningabona ukuthi inyama nxa sibone emafrijinini simfonele, kodwa lezo namba zakhe kazijiyanga. Wayengasinikanga iifoni namba zakhe, athi singase simfonele phe ukuthi inyama siyibone. So yena kayangeki yini ngezinto nxa ekhuluma amanga. Kayekele kungena abafana abancane bebusa.
Jeje 7 njani? Masakazi wethu. Siyabonga umsebenzi womhlaka ngakelisi elisethulela wona. Bakithi sesikhathele thina ngendaba zezalo PF. Wena malaki angikwazi ukuthi ngubabo njani la. Ungakuthi amapholisa abopha umuntu olecala. Icala lakhona lihlala ku-3CC. Kwezalo PF alinamacala khona ngapho. Lagangada umuntu lina kukhampeni eHarare. Azange kube lo muntu obotshwe la, umuntu otshwaye imoto alimgangadisha. Kodwa i-3CC ihambe isavusela amacala ukuthi mbe mhlawumbe lathi sasingakazalwa. Amacala akhona khona ivuswa namhla ngoba sokudlula amavoti. Ake lizame ukuyekela abantu bekhulu. Sesisesaba nalokhu emakhaya ngenxa yokuthi wafika ekhaya mhlawumbe uthi lokhuzela uhlubotshi ngoba sisakwazi vele ukuyifuthi kuphi. Ake liyekele ukuhlukumeza abantu. Kanti manje la wina la winani lihlukumeza abantu. Amaphoyisa vele azikhuluma ngamapholisa. Singathi amaphoyisa amaphoyisa abopha umuntu olecala. Ukukhuluma ngamaphoyisa into esezinathontshengwa ezibhema inyawo pele Christad. Kanti kukhulunywa enyuzini vele khona futhi amaphoyisa eZimbabwe asebhema untshengwa adlile ekhuzeni anathi untshengwa abhema iChristad abhema inyawo pele. Kusesengamaphoyisa khonokho. Asonto yona naleyo thini libanika ama 50 cents ukuthi bethenge inyawo uphi ngemva kwayo kusebe siyabopha abantu abangalacala. Ake lingizame ukulungisa izinto aliyangeke linanxa kuhlaka kuphumelisa kwezinto ukuthi abantu abathile bayaboshwa abe nabantu bengaboshwa labo funa ukuzenza kanthwali iziqhwaga lapha. Akula bantu abakwazi ukuchina kwabe beke bekubambe bekuchaye bekutshengisa indlela ngoba khanya la ikhanda akho libukelile liyavuka.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lingathuki. Kwezemelika, owayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump uqhubeka ekhokhela kuluhlu lwabafisa ukuncintisa isikhundla sokuba ngumongameli welizwe bekubandla lama-Republicans. Usekelo lukaTrump luyisilinganiso sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55%. Kuthi omlandelayo umnumzana Ron DeSantis yena ulusekelo oluyisilinganiso sokulijumi lantathu ekhulwini i-13%. Abanye balesilinganiso sokuphansi kwechumi ekhulwini below 10%. Hayi, isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa ufikile elizweni lamuhla evela emhlanganweni we-United Nations, abanye besola iqula ahambe lalo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe ngokungabi lengatsha ama-structures lenelisa ukuthi lenze ukuthi elezana PF lingangeni si impehla. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangazizwa ngendaba lingaya ku www.voaindebele.com. Ibizo nguChris Gandhi, asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7 ntambama.